So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi lelilanga ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugu rawundi.
Asilithakazeleli thina lelilanga. Asiselebrate leli langa nilokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleleni.
Kodwa abebandla leZanu PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Osokhona ukuphila ukuthi abantu bakithi ngapha eMathebeleleni ukuthi basondele kuhulumeni, basondele basebenzele kuhulumeni bekwazi ukuthi kuhulumeni wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo leZanu PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi eMathebeleleni leMidlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla lezaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe yikho engathi ikho ukuqhakathekileyo ukuthi lafezane hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter lo Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho egugu rawundi eMathebeleleni leMidlands sebekhithwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, kubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugu rawundi. Igugu rawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumele enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo. Kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu. abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla libusayo bengakhanda ngendlela abanye labo abangakho abandleni beyokhangela ngendlela thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe asilithakazeleli thina lelilanga kasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebeleland lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwa bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangela abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezana uPF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Silanga ikhathi kakhulu ukudlula inkamana amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela ukuthi yilakhe sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo i-PF zaphi lezamu-PF. Injongo kuyukubana abantwana bezimbabwe babambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano kithi thina esikuyisifazi ukubona kwafezeka kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abaqualifaye ukuthi babe kuzo sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthanda njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi baswendele kuhulumente basebenzekele uhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo njalo ukuthi ilizwe izithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thine sokuthi ukuze sikhululeke lathi yiwona la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini sikhona emamayini lo uhulumente okhona akakhethi uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthola amamayini akho uthole indawo zokulima ukhululeke nje uselizwe lakho kwafezeka konke lokho.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Ibandla lesi-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe estokisini engathoniswa ngacala lokutshotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngitsho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo seseseko Mabhuto seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa ayo into ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu aba abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle. Yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sisupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process. Ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu sisele ukuthi singenzani. Isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khona ukuyana ama pre-detention ayesenziwa nguSmith. Silabo babonkomo labo ndabaningi isitholi labo Chikerema abahlala egona kuzingwa baziqeda ama 10 to 16 years. Akusela mehluko mahlabezulu. Siza kuma sibone thina sihamba labantu, thina asithandi dlame, thina singabanqobi. Konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo owebukalanga Roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJapi Bango Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jagechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga baluthando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esiqhaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siqhuquzele ngisho lasemabhoda ebhoda lana seplumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siqhuquzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyi nto kodwa ke lokho yinto nje eqondalela abantu bonke isizwe sonke noma basebulini noma basemangwe noma Duma, ngisho labanye abaseBotswana, ngisho labanye abakoBulawayo, labanye abaseTsholotsholo kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapha bakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobuKalanga, batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo, kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana abawafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selatshabalalwayo, kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebuKalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ongomunye wabaqoqa umcimbi webuKalanga Road Show ozaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US $60 million ekusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela uStudio 7, siyabingelela uStudio 7, badlana abantu okhulumayo ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona nxa bephanana ama-500,000 ngomuntu oyi-1, shuwa ama-ministers wona bephanana ama-500,000 ngaphandle kwebhenki, and kwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nxa sesiyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama-200%. Konkhana kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebebalekela. Okunye osukukhanya kakhulu ukuthi kanti nxa kuthatshama by elections uyathola ukuthi bona bayatsha abantu, especially zanu abantu badulekile ngezanu bakithiwe lapha eZimbabwe. Sihluphekile ngaleli phathi le, sihluphekile kunzima. Abantu bayatshaywa kuze sibuhlungu. Okunye futhi i-NDC la i-CCM la kuyofuza ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani, ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi wenza kanjani, ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures, bafaka njani umuntu lo sengu-MP? Kufuze phela kube ngama-primary elections abantu bekhethwe bebonakala kuhlungu ngobani, ngoba kusezo kwenzeka kuthi uliwe selection. I-selection asola ukuthi kuyeda le-nepotism, kuba le-nepotism. Imithwakazi yesophosi la yiphathi, kodwa imithwakazi ngani i-pressure group. I-right ibe yi-pressure group nje ukuthi nje ilungise ezinye izinto emathebeleni, but i-right kuba yi-pressure group nokuthi kuba yiphathi, ngoba kuba yiphathi iyehluleka vele ukuthi ayifidamafantiplaza ayasupport. Siyacela ukuthi ngathiwa lethi kusi iyalungisa ikhanye ukuthi bayiphathe njani, ngoba soze even ama-sponsors sozevuma ukuthi be-sponse iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingathi ekhanda lakhe ngani, njalo ikhanda lakho lalikhethwe ngubani, yabona. So kudinga ukuthi bakulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right. Hayi, siyabonga ngokukhuluma ngosibani, yabona.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Alibiyelela, ngicela lingisendele i-news ezekuseni ezantambama le-Live Talk. Angila radio, radio yami yafa, ngicela lingisendele, ngiyacela ngomusa. EzesiNdebele
njani kwi-Studio 7? Siyabonga. Kati laba bantu abathi utshamisa kakhulu ubulawelwa ingqomo engenzanga lutho, yini into embi oyenzileyo? Kodwa nxa bona abe-CCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na, bengasinda na bona nomthetho wabo? Kodwa ke labo ababoshwe phe, ababoshwe bona labo. Ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawa abe-Triple C bengafele nje bengeke balibone la nabo laba ababulawe abathi akabulawe ababotshwe phe sibone gawula khuluma phela beboshwe khuluma phe beboshwe ngoba baphula umthetho akekho umuntu okumele abulawe angithi kunjalo ababotshwe phe sibone ababotshwe labo bantu abathi umuntu abulawe engenzanga lutho ababotshwe phela sibone
ani basakazi be-Studio 7 injani sibili hayi nasiyancencancena lapha bendithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ubona ngani fani i-ZANU PF singayikhipha amaphathi emaningi kangaka. Mina ngombono wami bembona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors nakuma-MP then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibona ukuthi iphathi yakhona ile power, yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha i-ZANU PF ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvume ukuthi aphathi afuna ukuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo. Kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-one PF singayikhipha, kodwa singavotela amaphathi ethina la esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senze into e-one singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo kuyini, asibambaneni senze into e-one sikhipheleni i-ZANU PF sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso ZANU PF.
Basakazi be-Studio 7 sanibonani, angihlale phezu kwedaba angachitha isikhathi. Sibona abalandeli be-ZANU PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe. Sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe. Namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kwana asahlolisisa. Sibona abantu betshaya amatobo, betshaya lasensiza, kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU PF ezibhalwe ukuthi ZANU PF. Abakaze baboshwe labo bantu. Kodwa uJob Buskhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela udlame bencitshwa lebheyili. So into esifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu be-ZANU PF ngoba yibo abangongqondongqondo, babotshwa nini labana abantu labo amapholisa, babotshwa nini labo bantu? Ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Buskhala esejele kuthiwa bagqugquzela udlame, kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lelo kuthiwa uJob Buskhala walenza, babotshwa nini bona? Njalo ma i-ZANU PF ngokuthi abantu bayayithanda, waye kuza fanele uChamisa ebulawa ubulawelwane mawonto abantu bayayithanda, ngoba ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo. Kuzayiwa kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo. So ma kungokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela, ubulawelwane ophikisana nabo lokho kusenza kusicacele kithi sonke ukuthi kusho ukuthi i-ZANU PF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho, ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabanisa.
Studio 7 linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu? Hayi, siyalithanda mpila, siyabonga indawo elisifundela zona. Chris Gandhi, Tungameli Nkomo, Gino Gumede Saidi, hayi siyalibonga mpila, sithandekile Mhlanga. Hayi, sithi liba benjalo basakazi bethu. Uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu, ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa eKana, aswe chikurup, sisuswa chikurup, sisiwa khona le Harare Central. Kanti kuhamba njani? Yiphi ijele njalo? Asejele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi eMarap kathi ZANU PF yonithi izaphitha ngani? Kodwa hayi, isigwebo sendlala lisiyeza linabomnangaka lapho chiwenga, isigwebo sendlala ngoba lingasithola ngalaba emhlabeni izasithola khona lezulu likuNkulunkulu. Isigwebo sendisililindi ihawulisa abantu liphilisa abantu nzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni, lithemba amasosha lamapholisi kuza liphelela khonoko kungasizuza ngakho. Umgabela wayesithi angeke umphela kathi kwamphela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawona mnangaka osembusweni wena kuza kuphelela khonoko. Siyakutshela
ekuseni enhle ma-Studio 7, siyaphila. Ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-Studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe, into zase-South Africa, into zase-Phesheya, kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi. Sizibona kuma-WhatsApp emasayidini, kuyiso i-Studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe, kodwa into emqoka ukuthi sikhulumele ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina lamazwe amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani. Thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uyine kanje, upresident waphesheya uyine kanje. Ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 ama omuhle.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. UMongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usandasayina uncedo olufika phokuse amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucathangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okokathesi. So okokathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika.
All right, go. Enter bathroom, fashion. Jenna, me, you come through when your heart break. Heart break, push
shenshe outbreak. Now me by dinner for your mind then. Escobato pressure. I want to flex my love.
Ingoma kaKizanyo ethiwa yona Cough isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.